kuyadingakala ukuthi babulungise ngekhaya, babuthuthe ngendlela lesiko lesindebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho mina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya, kungaze kwaba yinto ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko ngaphakathi, kuvalwe umnyango ukuze kungaqhathi abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okuningi okusuka sekubhalwa kuyabe sekubhalwa ngabantu okuningi okuku-social media, izinto ezinye ezingasilo qiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho-ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazi okanje azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi uNhlanhla okhona induna uNhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelu hlangothi kukhulume induna, kulolu hlangothi kukhulume umfo wabo, ize ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo ngithanda ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlali ngakondiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza ukuthi kubonakale sengathi amatonga abafowethu besitongeni balwisana lobuduna bakovwe. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani labantu besitongeni, kakulani labantu besikalangana, kulabantu labantu besutwini, akulani lomakhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi, labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna hayi bengamatonga, bebekhuluma bezinduna hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna hayi bengamandebele, bekuyizinduna zemathebelele ndinona. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobo nje, leya nduna ingumhlobo nje, akuqondanga lokho.